Ngoba ungabona umuntu sasatshela ususela kudala ukuthi asincitshe abantu laba ama-Southern Schedule lawo. Kathesi sebembizile bona e-Parliament ngwabo wayobanikisa imdola, i-schedule yezimdola. Yikudelela okokuthi alobani yi-Parliament elamandla sibili sibili. Ubeyangasoze aphume khona phana uyahlabotshwa i-contempt of Parliament ngoba nxa besikulabisi into abayifunayo be-EU i-Parliament. Kufuze ayenze njengakho lokho. So ambone ngathi umbe kuzaphathisa ngoba laba abantu ba-divided. Abanye bayamsupport, abanye vele ngabamsupport. Bafuna into ezihambi. So ambone into ephumayo.
Lina njenge-council likuthatha njani lokho?
Thina vele kasimi siyabe siyenza ama-resolutions ethu sihamba kuzaphuma kusasa ukuthi khona umuntu wayebulala izinto ngubani i-council yayenzani kathesi sesifake i-forensic audit yethu kasimi i-report yabo bazasipha basitshengisa ukuthi khona kuyini vele okuthatha indaba ngoba ngile hope yokuthi abantu esibanikileyo lowo msebenzi ngabantu abaprofessional abekhembela usalabayana ngabantu abayenza umsebenzi wabo professional people abazasinika i-information esiyifunayo siza kuthatha ukusukisela khonapho
kanti manje balithembisa ukuthi bazayikhipha nini i-information yakhona
sabanika ukuthi khona in 21 days ufuze abe sebesinikile so baphakathi ukuthi bayenza umsebenzi wakhona after 21 days sebesinika sesibona i-report yangkhona sesihlala phansi ngenkansili siyabiza i-emergency full council sesesikhuluma ngalo udaba lwakhona sibona ukuthi siyahaphi ngoba kathesi sikhuluma seze nje i-council ivele yayimi ukwenza umsebenzi siyayenza umsebenzi njengokhulume ngakwenzayo last time laphana ukuthi khona sizama ukuthi si-downsize ama-directors from 15 to 5 siyathi 6 lo town clerk sesikuyenzile khonokho ngithemba bazaphiwa amancincwadi zabo this week ngoba sivele sesithi siya kuma-election story sokulama-director inqumbi yama-directors uswele ukuthi kade vele khona kuyenzakalani sihambe kuma-election story vele sokwenzwe ezinye ama-resolutions amanye amabi okumangalisayo so siyazama ukuthi khona silungisise imesi yona leyo.